So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngingale kubuka kanjani izindaba olamukela emsakazweni wesifundo 7 ngolwesibili mhlaka 12 kuLwezi 2019. Igama lami nguKristana. Endabeni zethu lamhlanje, imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga isikhangelelwe ukutholakala emabhanga lamhlanje.
Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe ningi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba ningi imali ukukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwesikhundla sikahulumende sokugatsha lwezenzakala ekhaya ebesihlala siphiwa abangamalunga ezabo.
Kuyunithi akhodi leyo i-home affairs remain kuzapho. Izapho yiyo enza such agreement kwaba lama-closes wona lana.
Luyaqhubekela phambili uhlelo lokuzama ukususa umongameli wele Melika esihlalweni umnumzana Donald Trump, kodwa amalunga ebandla lakhe ayamsekela
ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukuhlila izwe leli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachment.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga sokuthiwa isizatholakala lamhlanje emabhanga. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi amabhanga athethe imali izolo njalo uzulu jikelele uzayifinyelela lamhlanje. Imali le $2 yelitshe le $2 le $5 ezephepha. Uzulu ubikwa ezenelisa ukuthatha imali emchineni yemali ama-ATM. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngenjongo yokuqeda ukusilela kwemali okuqhubekayo elizweni inengi selingelitshona endwendweni zamabhanga. UMangutsha uthi njalo uzafaka enye imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga eziyisithupha ezizayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Angeke ilethe ububele kwezenotho, akula nguquko engalethwa imali ngoba iyafana layo nale kade vele ikhona. Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe ningi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba ningi imali ukukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni. So akula nguquko enhle eningi engeza ivela kuleso simo. Okukhulu ukuthi kungonakala kakhulu nxa ngabe bayiprinta isiba ningi imali uzakhwela izinto kugcine kudula izinto kakhulu ezitolo.
Kodwa odubo lokusilela kwayo emabhanga lapha awuboni luphela yini ngoba yiyo injongo kahulumende lapha?
Injongo angasozayizuze ngokuprinta imali yona le ayilethayo. Kukhathana kakhulu kuswelakala kwemali emabhenki. Kakuqedwa yikuthi imali iyashoda eprintwayo, kuqedwa yikuthi abantu kabalathemba lokugcina imali emabhenki ihlale ilamandla ngendlela efaneleyo. Ngendlela yokuthi ilahlekelwa ngamandla imali, sekusitsho ukuthi kumele uyisebenze ngalolo suku oyithola ngakhona. Ngokuba nxa uyithole namhlanje ungalinda kusiya kusasa, isuke ingasathengi lokho ekade ingakuthenga namhlanje. Ngakho-ke lokho ukuthi aqeda amalayini emabhenki ngeke akwenze ngokuprinta le mali. Kusesekhatshana kudingeka umnotho oqinileyo, kudingeka abantu bathembe amabhenki, kudingeka inguquko eziningi kakhulu.
Ukhona kahle kahle ukuze umnotho weZimbabwe uvuke ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okuqala kuhle kulunge ipolitiki ngokuba yiyo phela enxusa abantu abavela ngaphandle ukuzohlanyela izimali. Balanda ipolitiki ezinzileyo, ipolitiki ehlalisekileyo, ipolitiki engelambango phakathi okungaphikisenwayo ukuthi owawinayo ngubani, ofanele angene ngubani. Okwesibili, ukuthi kubuse umthetho welizwe, kuhlonishwe umthetho, kubuye njalo kuhlonishwe ilungelo lalabo abangabanikazi bempahla ukuthi ngama-property rights. Okwesithathu okudingakalayo ukuthi kuhlonishwe imithetho yomhlaba ngokuphelela kwayo ephathelene lokuhlanyelwa kwezimali, ukuthi umuntu oletha imali akwazi ukuyithatha ahambelayo nxa esefuna ukuhamba layo engavinjelwanga. Okokugcina okuqakathekileyo yikuthi sibe nemali yeZimbabwe ekwazi ukugcina amandla, to retain value ngesiNgisi, ngokuba umuntu ofaka imali namhlanje kafuna ukuthi kusasa ijike ingasathengi lutho, nxa esezuza inzuzo ingasathengi lutho, kumele ibe lamandla. Kungahlangana lezo zinto lezinye kungaba lomehluko uqalise ukuthi-ke ezomnotho zikhule, kodwa kwakhathesi kasikakubonile kodwa kwalezo zinto kusenzeka okungenza ukuthi kube le nguquko kwezomnotho.
Ibhondi belisebenza likhona kodwa lingatholakali lisezikhwameni zabo siphatheleni, ubona kusiba le nguquko yini ngalimali ezayo?
Yona imali ezayo iya njalo kubo siphathelene, ngokuba njengoba ngike ngatsho ukuthi nxa ngabe kungela nguquko emandleni emali, kungela nguquko ezintweni ezenza ukuthi imali ihlale, esingabali ukuthemba ezomnotho okuthiwa yi-confidence. Nxa ngabe abantu bengayithembi imali, osomabhizinisi bengayithembi imali, kayisoze yathenga lutho, kayisoze ihlale ebhenki, iza emgwaqweni esetshenziswa njengalokho ibhondi belisetshenziswa, akula nguquko ezaba khona.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 eGoblawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama ufungise abaphathintambo abatsha abakahulumende ababalisa umnumzana Jenfan Muswere osekhokhela ugatsha lweze Information Communication Technology, Postal and Courier Services, kanye lomnumzana Daniel Garwe ozahola ugatsha olutsha olwe-National Housing and Social Amenities. Abasekeli babaphathintambo bengatsha ezehlukeneyo abafungisiweyo njalo izolo babalisa unkosikazi Marian Chombo, labo mnumzana Dingumuziphuthi, David Musabayana, Tinoda Machakaire, Clemence Chidua, lo Raymo Machingura. Kusenjalo abanye belokhu besola ukukhutshwa kukamnumzana Kane Matema kugatsha olubona ukwenzakala ekhaya olwe Home Affairs, esiyisikhundla esasiphethwe yikuwephula isivumelwano se-Unity Accord esasayinwa libandla le-PF ZAPU leZanu ngomnyaka ka-1987. Sakufaka sobala ukuthi lolu gatsha luzamele luhlale luphiwa amalunga avela kubandla le-ZAPU. Owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra mnumzana Max Mkandla utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Baqinisile kulama clause athile ayitshengiswa ukuthi kumba khomba ukuthi kuunit accord leyo i-Home Affairs remains kuZaphu. I-Zaphu yiyo eyenza such agreements kwaba lama clauses wona lana ngokuthi khona i-Home Affairs iyahlala iku-Zaphu. Ivetherapy yona liyana is just a clear indication it yona zebra forces. It is Zimbabwe National Army, ZNA. That name comes from Zanda. So, abantu abakwazi bonke khona lokho ngutsho kodwa abanye abakwazi yikho khona lokho ibhedge yona liyana epolice liyana yasungulwa ngenkomo liyana so yikho lapho abathi wona hayi wena vele ubambe lapho lwani ebambela phansi so ke ngaleyo ndlela kwatshengisela ukuthi khona i-home affairs iyavuyethelela phephela khona vele kumbe iyaphela mbakayitheli kodwa isale kuzapho however ke of now of late akula unity khona kathesi lapha niqiniso kalikhulunye ngoba uKheni Mathema lolokhu zweni lokhemba umokhati i-national chairmanship yayimele ukuthi sihlale ise ikuzapho i-national chairmanship ngokusungulwa kwayo. Okay, kathesi vele ufokusela uSimon Kha umoyo khona phana noKheni Mathema lokhemba akusele omunye umuntu okhona lapha akula laphana ngakuclaim ukuthi khona urepresent izaphu laphana akusela enjelini masungu ama-elders lana then just day asikuthi ngene usakhuluma ngokwezaphu lwana umuntu usehlale ukuthi akula lapha ngakhona vele ntozeke kuzaphu uyafike enzini eguquleni izaphu yaphuma laphana iyaziwa ukuthi imile lapha upresident wayo lo the late Dabengu lapha kulo acting president kathe sokhona so bahamba ku-congress izaphu le sakhulunye lapho ukuthi khona ibambane lezanini
itsho ngani ukuthi kungabe kuyizaphu yakuqala le
vele i-breakaway phela bangena laphana basebephuma abaphumayo leka so zaphu 2 zaphu 1 kumbe super zaphu izaphu abasalayo laphana abasalanga beyi-leadership basala bengabantu abaseleyo njengokuthi khona abantu bazisalele khona ngale ukuthi khona omunye nomunye sejoyinile by default ukujoyina izami kwathi kwaba le mbangela ezabangela khona kuthanda kungalandeli izinqumo ezazibekiwe njengoba kathesi nje sikhuluma sezinje so khona kuthanda kungalandeli izinqumo ezazibekiwe laphana ukuthi khona hayi sizalandela lokuthi khona i-home affairs isalele okhe isezandleni zezaphu kukhona okuyifihlo okunye singasoze siwuchaze laphana laphana okungaze ngulandelo okwenza ukuthi khona odabengwa laba nabanye bakhe befulathele ubukhokheli bukamgabe kuzani
sesikhangela zona izikhundla zonke eziqakathekileyo ukubutho lakuhulumente singathi abezaphu labezipra bakhona ngokufaneleyo
of late njengoba kathesi i-army vele ikhomandwa former Zipra Cadre inanzelelwe khona laphana uzukhangele ezinye izikhundla eziningi-ningi nje vele zibanjwe kathesi yi-zipra akungananzelelwanga khona kuphela yi-vetting ezipra izipra kayivetwanga izipra kayivetwanga ungabiza kathesi yakwani ibrigade bagcwele abantu base-South Africa lapha bakhona eBotswana lapha khonapha ekhaya lapha bakhona abayisekesile abangasele uthole lutho zero so khonakhana kubuhlungu ebantwini lokhuya yikho sikubonayo ukuthi khona laphana ayizipra ke zengeli kinanzelelwe ngitsho
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uqhubekela phambili esakha isakhiwo sokubeka isidumbo esithiwa yi-mausoleum ngesiNgisi owawumele kubekwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Leli phephandaba lithi alenelisanga ukuzwa ukuthi kanti vele manje njengoba Mugabe wabekwa kibo kozwimba usezabekwa ku-mausoleum le ezabiza inkulungwane zamadola amanengi ngubani. Iphephandaba le-South Africa ngelo uxolo iphephandaba le-Newsday lithi inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usethembise ukulolonga umthetho ozakwenza kube lula ukupha amavisa izisebenzi ezempilakahle. Lokhu kuzabangela ukuthi iningi labodokotela eseliqotshiwe nguhulumende weZimbabwe lenelise ukuthola umsebenzi lula kweleBhilitane. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp.
Siyajabula uma sizoxa emfundini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana uzoba ngcono uma unganetha amanzi abantu bathola amanzi okuphuza esifuyo naso zincedakale utshani buhlume ngoba yibe sekunzima
Lijari Studio 7 labalaleli imugabadela ncube lapha ngisefoist ngike ngikhulume ngogawule lo ugawule uthi wena awuncenga ama-Americans kodwa uhola i-US dollar lelo eliyilo imali yimali lina phela yini abanikazi yini eliphethe lihola lona but utawuncenga i-America uphile ngayo kanti wena ekhanda lakho mdalo njani le ufuna ukuthi umnankakwa emndeni ngokuthi uyakhulumela izanu but kuzokuphelela khonoko kuzokuphelela mpela kuzokuphelela because umbuso wenu lo uzophela abantu bahlupheka libashaya ngamabond kodwa lina lithola ama-US dollar kodwa uthi i-America le-Britain awuyincengi awungeke uphile ngayo uzophila ngani lizihawulela so liyophila ngani lizihluphekela abantu benkosi kathi inkani ngeyani ama-sanctions lawa ngoba asebulele ilizwe athagethe lina kuphela abantu bezanu nothi abantu bezimbabwe kuthi liyahlupheka yini liyazihawulela linabantu bezanu sha
ngiyabulisa kubalaleli be-studio 7 nabalandeli be-studio 7 Ncube nami ngithi nje ngiphosa umbono wami uthi noma amakhansela e-MA ZANU-PF ekuthiwa awinini ayikho nje indaba yokuwina kwezanu-PF ibuqili nje kuphela kodwa ke kungasenani ngoba kuyafana nje naye i-MTC noma iwinile kuyafana kithi abantu abaphasiphasi kuyafana yibo abaphila abazelela nesilamba sihlupheke so la ma-political parties esinawo mina ngicabanga nje basebenzela emaphoketini nabo thina just akusibantu sidingala nje makuvotwa kuphela ngiyabonga Ncube
hawu siyajabula uma kungabe kunjalo emsakazi empeleni kumele sikukhuphe kusenhliziyweni yethu njengoba namina ngiyengatsho nje ngaphambilini ukuthi umuntu seze elanda ngo-35 years esegangeni siku-exile kuphela lapho so ngabe kuthiwa mhlawumbe abantu bayawavusa neso kubonakala ukuthi kungaba nemizamo ethile engenziwa ngoba abantwana bagcwele isigaba sangelesi bayahlupheka asazi ukuthi ingalungiswa kanjani le ndaba le uma uhamba lapha ungathi nje sekukobulawayo indlela abantwana abaningi ngakhona la mina ngiyamangala ukuthi umhlaba uyakubona lokhu or awukuboni uthule kanjani side lesi sikhathi abantu besuphela mina ngiphuma esikoleni ngo-1977 ngesikhathi sikasmithi laphayana asibhedanga lesikole ngenxa yokubaleka ngenxa yempi abantu bagcwala igama la ethi sibuya khona ngo-1980 sesizitshele ukuthi hayi nawe kuphela uzibuse selafikile qala okunye futhi ngabo-82 abantu babulawa iwadwadwada into enjengale yona le documentary yabhala upenclan 1979 crane plan eyayihlose ukududula umhlobo othile yuphi phezulu angazi ukuthi yinto abantu abayibona kanjani so yindaba ukuthi kumele isakaze izwe umhlaba wonke ma kuyukuthi abantu kumele bezibuse kumbe bezimele or liyaqunywa lizwe phakathi lisiqunywe emngceleni kalo jemesini lokustandard jemesoni lo abanye baya ngala bezingale yabona omunye uma sehlala kwakho omunye sihlala kwakhe umakhelwane lizozwana ke kodwa umakhelwane wayefuna ukunyawo ufake unyawo lwakhe emzini womunye umuntu yikho lapho kuliwa khona ngoba isimo sibi kakhulu ma ujesu sinokuwabona abantwana bethu bekhala beqotshe imisebenzi bengaqhatshwa bemarginalize kuthiwakwezenza kubi kakhulu ya mna ngu-Lawrence Dube ya isizani buhlungu kakhulu ongawukuthi uma kungenzakala ngife abantu bakithi sebekhululekile ngajabula kakhulu ngibonge kanjalo
ninjani nonke nangise-South Africa e-Cosmo City e-Joburg unengxaki ekhona mayelana ngemali lizwe lethu lasekhaya eZimbabwe sizubuhlungu kakhulu ugovernor we-Reserve Bank of Zimbabwe uyakhuluma into angakhuluma into ayenzakali into lokho ababekukhulumile akwenzakali bakhuluma
last week ukuthi next week bazakhupha imali entsha $2 ne $5 ezasiza kuleyo mali ebikade vele ikhona. Nanti ke idate namhlanje isifikile ukuthi imali leyo iphume, akuhambi akuchaci. Abantu bayavuka bavukele emabhenki bethi bangathola imali njengokukhuluma kwabo, akula nix. So asazi ukuthi why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje. Why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje? Abantu badinga khona okuncane okuzimali emabhenki ukuthi basizakale, bethi bamabhenki abayitholi imali. Okay, engithi mina umuntu ongasebenziyo ovuka ezihlalele ekhaya, kumbe abanye bayalima, abanye ngababazayo ukuze bethole okuzimali khona okungabaphilisa, uzaphila ethini umuntu nxa kuyikuthi abantu abalezimali zabo baziswela ebhenki? Phela lowo umuntu olimayo, lowo olemali esebhenki, uzakhona ukubana esiza lowana, uza kuyathenga ngumbhida lowo, ungathenga amajoga, ngoba imisebenzi etshiyetshiyeneyo. So besikhala kuhulumende bakithi ukuthi hayi, koze kube nini bakithi isizwe saseZimbabwe sikhala, bangakholi sibona ngokuba bayadla besutha nezimuli zabo, abantu besifa ngendlala. So nxa kuyikuthi uhulumende akanaki bantu, sesicela uhulumende omkhulu onguNkulunkulu angenele alungisise isimo esikhona ekhaya, ngoba yeyi kubuhlungu lokhu okusekhaya. Womazwa minyabo.
Lawo ke abe ngamazwi awenu balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke imlayezelo wenu ibe mfitshane, 1 minute kumbe 2 minutes. Siyabonga. Idale lePhalamende yeMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukucubungula udaba lapho okule mizamo yokukhupha umongameli Donald Trump esikhundleni oluthiwa impeachment kuyona le iviki, ngenxa yamacala awetheswayo. Umongameli Donald Trump usethele umhlangano wokunanza ilanga la babe kubutho olo Veterans Day eNew York izolo ukuthi kufanele uhlelo lolu lumiswe, njalo kudingisiswe ngabaveza lolu daba abagoqela uwhistleblower onguye owavezayo ukuthi khona into ezazikhulunywa ngumongameli Trump ecingweni zazingelunganga. Lolu daba ukuze sizwe ukuthi kanti vele uhlelo lwe-impeachment lolu lwasuka ngapi njalo luya ngapi, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
I-constitution ye-America the way eyalotshwa ngakhona ilamalunga awe-government akahulumende amathathu, kule legislature, kule judiciary, then kuse kube le-executive lapho kulo president khona. La malungu amathathu anikezwa amandla alinganayo ukwenzela ukuthi kube lama checks and balances, kube khona okhangela elinye ilunga likahulumende ukuthi alethwe umthetho. So i-legislator khona manje engingathi yiyo i-House of Representatives, ibona abalelungelo lokuthi upresident ma kukhona abakubona ekwenza okungaphandle kwe-constitution, kube yibona abamdonsayo bethi sondela ngapha. And ma bebona ukuthi usenze wadlulisela kulaba abathi khona no lo muntu asisamthembi njengopresident, kuvumelekile ukuthi kube yibona abathi asim-impeache lo muntu. So i-House of Representatives right now irepresentwa imajority ngama-Democrats, and siyazi ukuthi uTrump ngum-Republican, and ama-Democrats abona ukuthi lento ayenzayo ngendaba ye-Ukraine ukuthi ahold i-funding yokusupport i-Ukraine eyiyona ethenjwe yi-NATO ukuba yiyo ebhekane le-Russia, ngoba i-Russia siyazi ukuthi always kulokungazwisisani lamanye amazwe awe-NATO. And uTrump ma kubonakala ukuthi yena usesebenzisa i-power yakhe ukucindezela ilizwe leli ngoba ifuna ba-investigate or uJoe Biden omchallenger ku-election I think ama Democrats ku House of Representatives babona kufanele ukuthi bam impeach. Kodwa ukuthi bazophumelela sazi ngoba makusuka lapho kumele kuyo ku Senate, iSenate iyona ezodecide whether bayam impeach noma bam impeach. And iSenate yona ke imajority lapho ngama Republicans. So asazi ukuthi kuzozala ngomoni. Kodwa I think into e right abayenza ama Democrats ngoba kulilungelo labo ukuthi uPresident mayiphambanisa bamqondisa.
Uyambona uMongameli Donald Trump ephathisa lapho ekhupha lezi ngwalo okufanele azikhuphe ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle.
Uzonsara ntsare but ngibona bezomdonsa noma ntsara kanjalo ngoba ekugcineni umthetho yiwona obusayo. And ama Republican okokuqala siyabona la engathi ayam defender but kancane kancane I think evidence mayiqala ukuphuma especially ngama hearings la sezwenzakala qala ngaleli viki azoba public kuthi ukuthi ke wonke ilizwe lonke jikelele selizokuqala ukwazi iqiniso elenzakalayo lala ama Republican adim defender lawa angaqala ukuthi manje angathi asekho show sizobona ke into seziqala ukuthi manje zingasahambi ngendlela efunwa nguTrump. Kodwa kwamanje basami laye abaningi bakhona bayamdefenda bathi hey lento yonke ise-hoax ama-Democrats azama ukumwisa from ubupresident bakhe. Kodwa I think i-evidence mayivela kucaca lasebantwini ukuthi ngempela ukhona into ayenzayo engavumelekile sizobona i-support iqala ukuswitcha isishiya ngakuma-Democrats nale impeachment.
Kuyikuthi kungenzakala ukuthi iphumelele loyo impeachment kuyini esingakubona kusenzakala?
Well, I think i-process yakhona ukuthi bangamimpeacha u-vice president muyozoqhubeka to the end of the term. Siyazi ukuthi next year kulokhetho luka-president oluka-2020. Even noma bengakhonanga umuyimpeacha, I think masekuya kukhetho luka-2020 i-reputation yakhe izobe isidamejekile kakhulu ngoba uzobe sibonakala njengo-president ongathembakalayo.
Ye, kodwa siyambona elo sekelo olukhulu kulabo abamsekelayo. Ubone ngani kukhona yini okungenza usekelo lolu luchabalale?
Angiboni usekelo lalo kubhesi yakhe luchabalala. Kodwa oqakathekileyo ukuthi kumele sazi ukuthi even ngo-2016 ukuwina kwakhe kazange awine i-popular vote. Engikusho ukuthi wadliwa ku-popular vote ngama-vote adlula 2 million. So oqakathekileyo la ukuthi ku-electoral college yakhona leyo ama-Democrats akwazi ukuthi labe sibabiza ama-swing votes la ama-independent ama-Democrats angakhombisa bona plus abantu abasupporta i-Democratic Party bangaphuma bayovota in their large numbers okudlula abakwenza ngo-2016 ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukubusa ilizwe leli. Angibone iphumelele uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachanga.
Hello ke ngumnumzana Denmore isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engumgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esedolobheni leVirginia ngapha kwele-Melika. Yentombazana ecula iseSouth Africa idabuka eZimbabwe uLadi ingoma ethi yona nyama yembongolo sizali chusela yona kumalanga alandelayo silesikhathi okwamanje ke isikhathi sesesidliwe ngumangoye olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo-7:30.